Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 kuLwezi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwa imithetho yeZimbabwe siyihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethuselwa kwabantu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations sikhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Taphumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC.
Kuleyana ukuzithela isoziqedwe nombopho, ayisozithotwe ngamamisayili kodwa izaqedwa ikhwinisa.
Isivumelano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho le-Hamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yi-Hamas kanye lamaPalestina abotshwa yi-Israeli. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yezinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Alene Marashe, lo Tinashe Gaswa, besethosa icala lokujengisela ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Taphumane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo le-CCC. UMasaya uthunjwe endaweni loJeffrey Kalosi lengabantu ababehlomile abanakenelwa ukuba ngabeviyo labasebenza nsitha ama-CIO. Bathunjwa emini libalele ngesikhathi bekhankasela uzamela ebandla le-CCC kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 Mpalakazi. Okusikhatshana sedluleyo kuthunjwe njalo amanye amalunga ebandla leli athi umnumzana Takudzwa Ngadziwore lo mnumzana James Achidakwa kodwa akula muntu osethe wabotshwa ngala macala laloba kule mifanekiso yabantu abathumba uNgadziwore eyakhitshwa ebulenjini. Amapholisa ethembisa ukuthi azaphenya lezi ndaba kodwa akukabili obotshiweyo kuze kube manje. Inhlanganiso yamabhishophu eRoma eyeZimbabwe Catholic Bishop Conference layo ikhiphe umbiko izolo esoladlakela lokuthunjwa kwabantu njalo ikhuthaza ukuthi abakhokheli bezombusazwe bavikele amalungelo oluntu. Okuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni, isithunzi sekhesi yakhona. Siyayidinga i-African Union, siyayidinga i-SADC ukuthi layo ikhulume, siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa kwabantu, ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe, ukungahlonitshwa kwe-constitution yeZimbabwe. Bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo. Ngakho ke lokho kwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenzwe yibo bonke.
Sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa, uNgadziwore labanye abebandla eliphikisayo, kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha. Libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi.
Ukunyamalaliswa kwabantu, ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980, sile 43 years isenzeka. Yebo namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokhu sile social media, njengalokhu abantu sebexhumene kalula ngemibiko, sekulula ukuthi abantu bacabange ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukurigwa kwama-election, ukwethuselwa kwabantu, into entsha hayi indala lento lelo kisuke sithola uzibuse ngakho ke kuyadingeka ukuthi sonke sizwisise ukuthi suka khona lekudala iyadingeka ukuthi siphundwe lempande zayo sezangena zatshona phansi lezimpande kudala kuphilwa ngalendlela badla ngakho laba basezihlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni ngakho kakululu ukuthi bakulungise lokho kanti kuyinto ebasebenzelayo ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokho abakuvunayo ngokulimala kwabantu ngokuhlukunyezwa kwabantu kuze lento igcine iphelile
njenga abamela amalungelo oluntu kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolu
Sina balwela amalungelo abantu into esikhuthazayo ukuthi kuhlonitshwe iconstitution yeZimbabwe ingahlonitshwa nje iconstitution lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazayinayo le fanele izayine lokho ingakavumelani lazo ezinjengabo convention against torture ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe sihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu lo khetho luzoba ngolukhululekileyo imithetho izahlonitshwa izahlonitshwa iconstitution lelizwe lizathuthuka kube lemisebenzi kube lentuthuko yonke lesidingayo ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonishwa komthetho zokuhlonishwa kwentando yoluntu zokuvota ngendlela ekhululekileyo
lo ube ngumnumzana efidlela ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association iStudio 7 ayenelisa ngokuxhumana namapolisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapolisa belungadotshwa Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Allen Marashe, Lotina Shekaswa, besethu sayicala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi ngemva kokuba abafundi laba betshengisele besola ukuvinjwa kwabanye babo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli ye-University of Zimbabwe. Abasola bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Inhlanganiso yamagqwetha elela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ikhweza amaphepha emthethwandaba we-High Court namuhla icela ukuthi iphoqe ikolishi le-University of Zimbabwe ukuthi livumele abafundi bonke abafuna ukuncintisa ukuthi baphatheke kukhetho lwe-SRC. Sixoxe lo mkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akumangalisi uhulumende oncindezelo kafuni ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azaphronyothwa azahlonitshwa okwehlukeneyo lalokho kwakusenziwa ngumuyi uRobert kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi inkolo yabo njengebandla lezana PF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu kulosizi ukubana abantwana kuthiwe kabasoze bebe lelungelo lokuthi bencintise anti abantwana bebekufuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi abababoni njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa kodwa akakusinto ethusayo sikubonile kusenzakala even la ku presidential campaign kulomunye odesa oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia Kasuku Werere.
Sibone namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe. Isola ikakhulu ukubulawa kwelunga leTRIPC uMasaya. Ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe?
Kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe balokhe ba kwabuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso wobandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso oncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla lezano PF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula ende kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubone lokubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube le ndlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama individual kodwa ngelethu sonke.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7. Isivumelwano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho eleHamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yiHamas kanye labaPalestina abotshwa yi-Israel. Phansi kwesivumelwano lesi Israel leHamas zizatshintshana abantu laba kuzakhululwa abesifazane labantwana abangamashumi amahlanu abathunjwa yiHamas ngenyanga edluleyo kanye labePalestina abalikhulu lengxenye abasentolongweni e-Israel. Abathunjiweyo abalitshumi labathathu bazakhululwa eGaza namhlanje, abanye bezakhululwa kunsuku ezilandelayo beze befika amatshumi amahlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eyabulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRIPC.
Kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhangelele ukuthi vele besitsho ukuthi impilo yani yokuziphela ayisoziqedwe ngumbhobho, ayisoziqedwe ngama-missile kodwa izaqedwa yikhulumisa. So-ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi ngasebe besilanga labo kuthiwa ngama-prisoners of war labana sebekhulula labana bebabisela ngapha layo kuyatshengisa ukuthi okuyiswa kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyocinde ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa singakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulumiswa nabo nomlilo okuthiwa yisizibayo yakubona sokusondele khonokho. So-ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nala mazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngaza zombi ezilwayo ama-Israel nabona ke amanje amaphalestina behamazi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingezonakalayo. So-ke mbona wathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezi ezingezenza empilweni zabantu kufa abantu kube i-property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recession zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So uma kwento ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba le sivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yamaPalestina lama-Israel njengokushitsho yinto endala kakhulu. Iba khona ine, ibe khona ine. Kodwa ngibona ngathi iphose impi ngezaba khona nengxenye yaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunanzela okwenzakele. And le qiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi into ayincedisi. Engxenye ezikahle ezinzeke ukuthi isivumelwano fanele sibe khona besokuthi kuba lokho kuthiwa i-compromise ngi-give and take kuthiwa vumelane hayi kusukela namhlanje sizasebenza kanje 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 nxakulalokhu sizenzeni nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehle ingasabi khona kodwa ukuthi ngathi ngesikhathi esingalani ngavele impilo ekhiswana sifuni yabonaucaza kanti isivumelwane kube nezinto ezibhaka phakathi isivumelwane ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona. Kodwa nangabe bengathi kulokuxabana bafuna ukuba kube nendlela ukuthi kube lebunye umntamlankuzo ozabetshela ukuthi hayi funa ngabe lento enje khulumiswane bangavumele ukuze kugcine kuqalisa impi inyankulu kakhulumiswane. So futhi thina into sifuna ibe khona impi ime kokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe owengumgcini sihlalo enhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le Triple Sim. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
UZulu waseMelika ubethakazelela ikhefu ele-Thanksgiving izolo, lapho avame ukuhlanganyela lemuli labangane kwenziwe idili elihlatshwa lokuphekwa kwengalukhuni. Iningi livame ukuya kwezinye izigaba zelizwe ukuya kwethekelela imuli labangane besiyahlanganyela ngempelasonto yonke. Kunje iningi aliyanga emsebenzini namhlanje ukuze abantu babambanise lempelasonto ibende likhefu. Namhlanje kuvame ukusungulwa umkhuba wokuqalisa ukuthenga izipho zekhisimusi abamavinkeli amakhulu lapho abehlisa khona intengo yempahla. Abantu bathathe ithuba lokuhle bathenge okuningi okwezipho zekhisimusi kumbe okwendlini okubizwa ngokuthi yi-Black Friday. Abenhlanganiso yezitolo e-National Retail Federation bathi bona bakhangelele ukubana limpelasonto abantu abaningi bazathenga impahla lonyaka ukwedlula ngasikhathi sinye nyakenye ngoba umnotho lokhu usabhekane lobunzima ngemva kobhubhane olwe-COVID. Kuthi ke uhulumende bezigaba ezitshiyeneyo zaseMelika baxwayisa ngokuqonga kwezehlakalo zokutshontshelwa kwabezitolo ngalesi sikhathi ese-Black Friday le-Cyber Monday kanye lokutshontshelwa kwabantu makhaza impahla ezitshiywa eminyango ngemva kokuthengwa kwazo ezitolo zebulenjini ezifana labo-Amazon lezinye. Abezitolo babikwa belahlekelwe ngamabhiliyoni edlula alikhulu amadola, $112 billion, ngenxa yalobo busela ngekhefu le-Thanksgiving kusiyafika elekhisimusi nyakenye. Kulo wesifazane oseye emthethwandaba emangalela umeya wedolobho ele-New York City, umnumzana Eric Adams, emethesa icala lokumhlukumeza okwecansini eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Owesifazana lo uthi lokhu kwenzakala besemsebenzini lapho bobabili ababesebenzela khona umasipala we-City of New York ngomnyaka ka-1993. Umeya Adams uyalilandula leli cala. Amapholisa aseMelika abika ukubana lokhu esekhangelisisa imbangela yokungqikelana kwezimota ebholohweni elimanyanisa umngcele wesesigabeni se-New York State lese Ontario ese-Canada kuthi kuzavuka kuyi-Thanksgiving. Lokhu kubikwa kubangele ukungahlaliseki okuthile sokusesatshelwa ukubana le ingaba yimisebenzi yabalwa becatsha abedlulisa amalawulo ama-terrorists. Kodwa amapholisa abika ukubana hatshi ibingasiyo imisebenzi yama-terrorists.
Amabandla ezombusazwe athi aselungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-elections. Ibandla le-ZANU-PF lisithi selithume amalunga alo edalela phezulu ele-Politburo ezigabeni zonke zelizwe lapho elizancintiswa khona. Kuthi abebandla le-Triple C labo bathi baqhuba amalungiselelo abo alolu khetho. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections lokuvotelwa abazathatha izikhundla zalabo abaxotshiswayo ngozithu ngunobhala we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda oyingcwethi yecubungulo yezombusazwe njalo engumfundisi.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki. Omunye lomunye uthi yena yimi iqhude likhulu umdlalo esasiwudlale kweLuseni. Njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa. Thina ababukeli sabe sibukela sibona ukuthi lowo ndoda uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba. Kungenzakala izimanga ama-surprise izabanye banqobe kodwa futhi sikwesabaye esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kuma kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza. So ingoma nje siz expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla lesiCC njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa kwemali kusenziwa ama-by-election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona, it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi. Yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018. Imboza le besayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lile bandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lilomba lebandla lozombusazwe elokulingela ama structures liza kwenza kanjani. Kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku social media lapha singadlala ama audio akhona ekakhulu emsakazweni wethu wona lo we studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imbono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi cult. So imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabangu akwenzayo yikuhlepha puna imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathathi ichance wathena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabango simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni. So kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi bese besebulungisela ama by election. So ke mina ngombono wami ngithi mina lanxa dulela ukuthi sirane lama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu iElectoral Act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana. Awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingu-4 lifike lithile naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engala constitution ngokugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ocubungile ezombusazwe obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7. Umdlali wenguqu owaba lodumo eZimbabwe uGeorge Chikova ubekwe namhlanje eChivu. UChikova wakwadlalela iqembu leHow Mine sakhula eleDynamos kanye lelesizwe lamaWarriors ubhubhele South Africa ngemva kokugula okwesikhatshana ebanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo ocatshangelwa ukuthi yiwo owamthathayo. Abadlali labaqeqetshi benguqu abeqembu leDynamos lamanye amaqembu izihlobo labangane babuthane eChivu enkundleni yeGare Stadium bevalelisana lomuye namhlanje. Ukulahlekela kwelizwe ngomdlali lo kuza ngalesi sikhathi ilizwe lisanda kulahlekelwa ngwaye ngumqeqetshi wayelodumo eZimbabwe uRaman Gumbo obhubhele eBotswana wabekwa kobulawayo ngomgqibelo owedluleyo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 supokine.
Uhlelo was a Friday liviki silomculi ogxile kumdumo kaMaskandi uBongani Mlala odabuka eCholocho kodwa ohlabela kwele South Africa. uBongani usanda kwethula idlala delicha elilesihloko esithi ama baby shower. Nangu exoxa lo ntungameli inkomo owe Studio 7.
Thank you. ngiyabingelela emsakazweni nokuzo zonke indawo la kufinyelela khona umsakazo. Ngizalwa endaweni yaseCholocho eMgodi Masiki, la engizelwe khona ngakhulela khona. Emculweni ngifike ngomnyaka ka-2020, la engifike ngithula kona i-single track yami eyayithi Ama Baby Shower. Abayithokozela kakhulu abantu, bangicela ukuthi angenze i-album epheleleyo engiqeda ukuyenza kule nyanga esiphuma kuyo October.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami usatholakala kuma CD okwamanje. Ama CD atholakala kimi. Ofisa ukuxhumana nami angangithinta kunombolo ethi 0744742571, 0744742571.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Kubalandeli ngithanda ukubonga i-support abangibonise yona kusukela ngawomnyaka ka-2020 nakulo msebenzi engiqeda ukuwenza manje. I-support engiyitholiwe yangijabulisa kakhulu, ngithanda ukubonga.
Sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Siza kuzwa njalo nyo uhlelo ngevikezayo kuLive Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwethu olulandelayo, sikhangela ezemidlalo ngemva kokulahlekelwa kweZimbabwe amaviki elandelana ngabadlali benguqu abalodumo uGeorge Gova obhubhele eSouth Africa wabekwa namhlanje, kanye loRaman Gumbo obhubhele kweleBotswana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations isikhuthaza ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kwabantu be-TRIPS. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.